ngoku uyahluleka wena athi sawo nanhliziyo yami bolo nhliziyo yami imotshaki ngumama ngoku uyahluleka wena athi sawo nanhliziyo yami bolo nhliziyo yami imotshaki ngumama ngoku uyahluleka.